udaba lolu ludaba luzisa ubuhlungu kakhulu sizamile ukuthi sibuze ama minister awe education wonke izikole eziphansi lezikole eziphezulu ukuthi benzani, ngoba sonke siyazi ukuthi sisekelo sombuso sithi khona wonke umuntu kumele afunde. So uphendule yena wathi uhulumende kalamali kakulanto abangayenza ngayo, okutsho ukuthi bavele kabasela ndaba yokuthi abantwana bakuleli lizwe bafunde, ikakhulu labo abazimbikebe abangezwayo, ngoba labana bavele bafuna ukufundisa ngamateacher ngababalisi abafundele ukuthi babafundise. Njalo kulezinto eziningi okumele bazisebenzise, okumele zithengwe nguhulumende ezingabaphathise ekufundeni, okutsho ukuthi laba bantwana empilo yabo yonke bazafa bengafundanga. Njalo akulala umsebenzi abazayithola, ngoba vele uhulumende ube kusevele sebavalele phandle, kasabakhangeli njengabantu abafuna uncedo.
Kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lolu daba?
Okufunakalayo kakhulu sigqokoqela imali, ngoba kungatholakala imali uhulumende anelise ubabhadalele yama-school fees, anelise ukubathengela imitshini okumele bayisebenzise laba abangaboni njengabo-braille, laba abangezwayo ama-hearing aids xa kusenzakala ukuthi njanxa bezazwela khatshana kodwa yabezizwa something, laba abangeza zatshose labo kuzamele labo badingele izindlela zokufunda o-sign language. Umbalisi ofundisa i-sign language kumele ayefundela ukwenza leyo sign language, okusho ukuthi khona ngabasoze babhadale. Njalo izikolo lezi ezifundisa ababalisi i-sign language zizaswela imali yokuthi ababalisi bayefundela leyo msebenzi, osekusho ukuthi sokuzaswelakala ababalisi abazafundisa laba bantwana.